So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazomuhle olamukela emoyeni ngolwesine mhlaka 12 kuLwezi 2020 ngentungamili nkumo. Endabeni zekuseni lamhlanje kulabantu abangamajumi phose ayisithupha ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli isolo iMatabeleland South kuyiyo ehamba phambili.
Lo monakalo owenzakale eChivu ukuthi umuntu ongumama abulale abantwana bakhabane kuyethusa kakhulu.
Uzulu ukhuza umhlola phezu kwempedu mehlwana yowesifazana obulale abantwa bakhe abane ngokubaquma umphimbo ngenqamu wasebachisela endlini.
Udaba lukaChingone sibili udaba oluveza okusegcekeni isimo sikahulumende lo esinaye.
Umthethwandaba uza kwethula isinqumo sawo namuhla phezu kwesicelo sentathe lezindaba uHopewell Chingono esokuthi akhululwe ngebail. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi abantu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo bangamajumi phose ayisithupha 57. Phakathi kwabantu laba abangamachumi amabili lane 24 ngabesigaba seMatabeleland South. Umkhuhlane lo ukhanya usugxila impande kulesi sabelo nanku phela ngolwesibili siphume sihamba phambili njalo ngabantu abangamachumi amathathu lambili 32 ababanjwe iCoronavirus. Kobulawayo balichumi lanhlanu abafunyanwe belomkhuhlane lo izolo kuthi abahlanu ngabeMatabeleland North. Isigaba semaswingo silabantu abalichumi kuthi iMashonaland Central, iMashonaland West leMidlands zona zibe lomuntu oyedwa ngendawo. Aba ngamachumi amabili lane babantu laba ngabavele kwele South Africa kuthi abangamachumi amathathu lantathu batholele umkhuhlane lo khonapha elizweni. Asebebanjwe iCOVID-19 eZimbabwe selokhu yaqhamukayo sebengu-8,667 kuthi asebepholile bona bangu-8,046. Abalokhu begula bangamakhulu phose amane 366. Asebebhubhile bangamakhulu amabili alamachumi amahlanu lanhlanu. Emhlabeni wonke jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu-1,281,309 njalo wahlasela abangu-51,975,458. Ngokutsho kweJohns Hopkins University. Uzulu ukhuza umhlola phezu kwempedu mehlwana yowesifazana owechivu obulale abantu bakhe abane izolo ngokubaquma umphimbo ngenqamu waqeda wabachisela endlini wasenatha ichefu. Umsolwa ngu-Emil Damarazana oleminyaka yokuzalwa engamachumi phose amathathu 29. Amapolisa athi uMarazana wenze isihluku lesi ngemva kokuxabana lomyeni wakhe uLamek Brande yena oleminyaka engamachumi amane lantathu. Umdala wabantwana laba ubele miyaka eyisishiyaka lolunye elandelwa ngobele miyaka emihlanu lomunye obele miyaka emithathu. Omncane wabo ubele miyaka owodwa kuphela. Lanxa umsolwa enate ichefu ukanya engafanga nanku phela amapolisa athi usuke wazinikela kuwo. Umfundisi useni Spanda uthi uzulu kumele adinge usizo nxa kulokuhluphayo kulokusebenzisa udlakela.
Lo monakalo owenzakale eChivu ukuthi umuntu ongumama abulale abantwana bakhabane kuyethusa kakhulu. Njalo ayisonto ebesingacabangela ukuthi umuntu angayenza. Kuyamangalisa ukuthi isibindi sokwenza konke lokhu akujayelekanga ukuthi umuntu ongumama akwenze. Kutsho ukuthi kulento enkulu ebimkhathaza. Njalo siyakwazi ukuthi kathesi ngalesi sikhathi se-COVID kube le nkinga yokuthi abantu abaningi ingqondo zabo zigcine ngani zididene. Abantu abaningi sebedinga ukuthi basizakale esingathi ngesilungu ngezinto ze-mental health ngoba okunye umuntu ugcina adidane ingqondo ngodubo abelalo aze egcine lokuphambana yabe sengani sephambene egcine senza izinto eziningi ezesabisayo.
Kuyini ongakukhuthaza abantu ukuze kwenqatshelwe izehlakalo zodlakela ezinje?
Into eqakathekileyo ukuthi nxa kube le ngxabano lobaba lokungazwisisani kumbe ngithi kumbe ngingasabalelanga ekhaya kumbe nje ube lo dubo olukwenza ukuthi ugcine ungazwisisani labanye abantu, into eqakathekileyo ukuthi phuma khonapha endlini uyetshaywa ngumoya phandle. Nxade kusendlini kumbe kusemsebenzini, thatha nje uhambo mbijana ukuphume uye phandle utshaye ngumoya ingqondo zakho lalo lonke ulaka luze ludede luze lwehle. Ngenxa yokuthi ungabe ulokhu khonapho okuze usekhona ubuhlungu isikhathi esiningi sigcina senza izinto ezingalunganga. Okwesibili, into eqakatheke kakhulu yokuthi dinga umuntu wokuthi umtshele ukhulumisane lomunye umuntu ukuthi mina sendihlangane lalolu dubo sengilolaka kumbe ngidanile kakhulu, khulumisana lo munye umuntu masinya. Isikhathi esiningi abantu abaningi bagcina ulaka lwakhe kumbe ukudabuka kwenhliziyo kumbe ukudangala kwakhe angakhulumi lomunye umuntu kugcine kusiba lo dubo. Kodwa ungakhulumisana lomunye umuntu umtshele ukuthi yilo dubo lukhona, lowo muntu uyakwazi ukuthi kuncedise ukuze ukhangele linto ngelinye ilihlo. Ngenxa yokuthi nxa uwedwa ucabanga uwedwa uyakuyikhangela ngelihlo kumbe lolaka kumbe ngelihlo lokuthi akuleni indlela engaphuma phakathi kwalinto. Ubona umuntu engcine secabanga lokuzibulala. Ikanti ungakhulumisana lomunye umuntu uyasizakala. Bekungangcono ngabe kumbe umama lo uhambe kumbe ezihlobeni kumbe uhambe wadinga umfundisi wakhulumisana lo mfundisi. Amapolisa lawo njalo abala lokho okuthiwana ngama-community officers esipholiseni odwa ungahambe uyexoxisana laye ukuthi sokulo dubo olunje. Ngenxa yokuthi nxa sesikhuluma ngomonakalo lowenzakeleyo sesilahlekelwe izimpilo zabantwana abancane abane ade bengaba lesikhathi sokuthi beqeqeshe bebe lempilo zabo, kodwa sikhange nxa sibona sesilahlekelwe ngabantwana labo.
Umnumzana useni Spanda ngumfundisi. Umthethwandaba kamantshi uza kwethula isinqumo sawo namuhla phezu kwesicelo sentatheli zindaba uHopewell Chingono esokuthi akhululwe nemali yesibambiso ibail. UChingono ubotshwe ngeviki edluleyo esetheswa icala lokuvimba isandla somthetho phezu kwamazwi awethula enkundleni yeTwitter. Ngelinye njalo icala ake walibotshelwa kunyanga ezedluleyo elokutshotshozela udlakela. Siqoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni.
Udaba lukaChingono sibili udaba oluveza okusegcekeni isimo sikahulumende lo esinaye esikhathini lesi sokuso ukuthi uhulumende lo uzimisele njengandlela ziphi ezokuthi avimbe indlela zonke ezokuthi uZulu akhulume kumbe asebenzise umthetho ukuthi aveze konke okwenzakalayo okukhohlakeleyo okwenziwa nguhulumende. Singakhangela udaba lukaChingono olokuncitshwa ibheli lolu luyadanisa njalo luyamangalisa ukuthi icala lakhe alethiswa yilicala elokuthi kuthiwa wahamba uTwitter ekhuluma lokho akukhulumayo okuyikho kuthiwa wayesevimbisa amapolisa omsebenzi wawo. Kodwa singakhangela abantu abafana labo Rushwaya ababanjwa sebefuna ukufohla airport le 6 kg zegold baphiwa ibhelo kabazange nje balala nje okwamalanga amaningi enkantolo njalo kabazange bafakwa izankosi enyaweni lasezandleni. Kodwa lo ongelacala nje elikhulu kangako nguye osehlukumezwa nguye osencitshwa ibhelo okwamalanga ambalwa. Kutshengisa nje ukuthi uhulumende usebenzisa umthetho ukuncindezela abantu njalo uhulumende lo ulesimo lesi singayithi uvindictive okokuthi ufuna ukuthi avimbe uZulu indlela zonke ezokuthi uZulu akhululeke njalo atshengisele ukungathabi kwakhe kulokho okwenzakala okwenziwa nguhulumende.
Yena uChingono uthi akufelayo ikuveza imisebenzi yenkohlakalo. Ungathini ngalokho?
Yeliqiniso sivile ukubotshwa kwakhe akulani lokho ukuthi kuthiwa kufuna kulandela umthetho kodwa ngokufuna ukumhlukumeza ngoba sonke siyazi ukuthi Chingono wavisa udaba lwe-corruption olwalisenziwa ngabanye abantu ababekuhulumende njalo nemuli kamkhokheli weZimbabwe ngesikhathi se-COVID kwaze kwagcina sokubangelwa ukuthi kuze kugcine kuxotshwa omunye wakhona umsebenzi. Lokhu kwakungayinto engafunakala ukuthi uhulumende ayenze. Sonke siyazi nje ukuthi ilicala lifelayo njalo uhulumende usebenzisa umthetho ukuthi amhlukumezele udaba elokuthi wavezelani indaba ye-corruption eyayihlanganisela umntwana ka-president phakathi. Yilicala lakhe kuphela selifelayo lelo.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo kaZulu. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthi abavela kwamanye amazwe sebezavunyelwa ukungena kulelo lizwe ngoba seliyekethisile imigoqo yokwenqabela igciwane le-coronavirus. Kumazwi awethu leizolo ebusuku uRamaphosa uthe uZulu welizwe lakhe uzazila okwamalanga amahlanu ngokugqiza amalembu amnyama phezu kokubhubha kwabantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amabili 19,951 bebulawa yi-COVID-19. Uphinde wathi ukuthengiswa kotshwala sokuzavunyelwa lalapho indawo zokudlela sezivaliwe. URamaphosa wazise ukuthi kulenkampani elungisa ijekiseni yokuzivikela ku-coronavirus ezabambisana lengcwethi zakwele South Africa ekulungiseni ijekiseni leli kulelo lizwe. Ukutaze uZulu ukuthi aqhubeke ezifikela ngokugqoka amamaski lokulandela zonke iziqondiso zabezempila kahle. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezim imbokodo unkosazana Victress Mathuthu.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi umongameli lohulumeni waseSouth Africa bacabangile labo abathe behlelwa lusizi lokudlulelwa emhlabeni izihlobo zabo ngalolu bhubhane le-coronavirus. Kuyibuntu kakhulu ukubonisa umuntu vele khona ngesintu sethu abantu abamnyama. Umuntu mayeshonile kuyathe wadlula emhlabeni kuyazilwa. So njengoba sebanengangaka abantu abadlula emhlabeni ngalelo bhubhane le-coronavirus lase South Africa esebebalelwa cishe kunkulungwane ezingamashumi amabili, kuhle ukuthi bazilelwe.
Umongameli Ramaphosa uthi yena ilizwe le-South Africa limanyene lamankampani angapha kwele Melika sebeza qala ukulungisa ijekiseni elokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Ulibona njani lelinyathelo?
Lezo zindaba ezimnandi kakhulu engicabanga ukuthi wonke umuntu emhlabeni ubezilindile. Uzilindile ukuthi kuzwakale ukuthi kanti lize izitholakale nini ijekiseni yokuvikela i-coronavirus. Kudala abantu umnyaka wonke lokho kuthiwa kanti itholakala nini ivaccine ukuthi kuvikelwe leli gciwane seliqeda abantu kangaka. Kuzindaba ezijabulisa kakhulu okungangokuthi abantu abaningi bese bephila nzima ngokuthi asazi ukuthi ihamba nini i-coronavirus, kumbe ize ilapheke nini i-coronavirus, kumbe ize ivikeleke nini i-coronavirus. So nxa sowutholakala ijekiseni enjengaleyo kuyajabulisa kakhulu. Siyajabula kakhulu singabantu ukuthi ekugcineni cishe ngemva kominyaka wonke siphila laleli gciwane le-coronavirus sokuze kutholakale leyo jekiseni. So kungathi ke kungahamba kahle injekiseni leyo iyazi ukuthi ifikiswe ebantwini ngokushesha.
Wona umumo unjani nxa ukhangela phandle lapho abantu belokhu besesaba na igcikwane le-coronavirus?
Abantu ngicabanga ukuthi bazingxenye ezimbili. Bakhona abantu abasebecabanga ukuthi njengoba sesuku level 1 lapha eSouth Africa sokuvula indawo ezinye kade zivaliwe, ezinye izinto sezisebenza njenganormali, kuthi ukuthi igcikwane seliphelile. Abanye abasawafaka ama-mask, abantu sebehlangana bebaningi endaweni eyi-1, abasayenzileyo ukuqhelelana nalokho phecelezi i-social distancing le wakuthi abantu bayenze. Sibathola abantu bebaningi belihlekanyana mpela bengazivikelanga kulokhu kuthathelana kwe-COVID-19. Kube khona futhi abanye abantu abasesaba vele ukuthi igciwane lisasekhona langaphandle. Abalabo bantu laba abasesaba basafaka futhi ama-mask njalo basayenza leyo i-social distancing, basaqhelelana lapho abahlangana khona. Kodwa njengoba abantu bengayinganxanye nje bengemanzi, silabo abantu abazabe besithi hayi corona seko, abanye njalo bebelokhu bethi hayi corona ikhona bayesaba. Ngicabanga ukuthi okunye futhi abanye umuntu ma ingakaze ayibone eduzani kwakhe, abanye abakukholelwa ukuthi hayi igciwane leli sasekhona ngoba engakaliboni lihlasela umuntu oseceleni kwakhe.
Unkosazana Victress Mathuthu ngowenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa ezim imbokoto. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi othenga njalo ethengisa igolide esigodini uBaron Dube uzapika okweminyaka elitshumi ngemva kokufunyanwa elecala lokubulala umuntu ayevangisana laye lapho okugejwa khona igolide uPrince Anthony Bundura ngomnyaka ka-2018. Iphephandaba le-Herald lona lithi iZimbabwe Electoral Commission isimeme iMDCT ukuthi igcwalise izikhala ezintathu ezivuleke edale lephalamende ngemva kokuxotshisa kwayo amalunga ebandla leMDC Alliance. Izikhundla lezi ngeze proportional representation njalo zivuleke kobulawayo eManicaland laseMashonaland West. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho eselipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngiyabingelela abaphathi bakaStudio 7 line lisihlela inhlelo zethu lizihambisa ngomusa kaNkulunkulu. Ngibingelela abantu bonke abeZimbabwe, ngisithi mina maZimbabwe amahle. Siyazi ukuthi uhambo luyinto enkulu njalo lungokuzimisela. Uhambo lwethu lokuthi sikhiphiza noPF kumele kube lamaplan amaningi ayendlela ukuthi singahlali sithathelwa mshokotsho. Bantu beZimbabwe, kulabantu abafundile kakhulu eZimbabwe abazi ngemithetho. So ilizwe leZimbabwe lingake elihle abantu befundile njalo nxa sithi siyakhangela kakhulu ilizwe labula umuntu ofundileyo ukufunda ikwazi ukuphila labantu ikwazi ukuhlonipha amalungelo abantu ngisithi mina lina elikhuluma ngobundebele li right emasikweni esindebeleni ngoba wonke uhlobo losiko lwalo kodwa lapha sikhuluma ngeZimbabwe yokubana sikhulule iZimbabwe ilizwe elincane kakhulu lidinga abantu babambane benze into one sikhiphe njizano PF isifo impehlane eyiyo eseZimbabwe umnanga kakakhethi ukuthi kumbe lishona kumbe lindebele wonke umuntu olombono ongafani lo wakhe uyisitha uyambulala so thina asingagcobi abangayidlanga inyama sibagcobe ngamafutha izitha zikhona sizikhangele kathi sizilanda izinduna zithi zona zifuna ukuthi zona izinduna ziyegebha amangcwaba kathi babezitshelile yini ukuthi bazabulala abantu lazo induna zingazininda ngodaka zizalahla ubuntu bazo nokuqakatheka kwazo
salubonani basakazi bestudio survey iphila njani khona lapho Dr. COVID-19 hayi siyambongela uJoe Biden hayi noma ke sengani uyansara umdala uDonald hayi ayilale ngenxewa singene lapha eZimbabwe lapha ukuthi silime ngentwasa abasakhulumi nje ukuthi abantu bentwasa labo balima bedleni ngoba hayi kuzacuba abantu inkomo zizasila ngoba izulu selinetha abantu basezaqhuba isikhathi kuze kuyofika umnyaka ozayo hayi lona liyakhizakhiza siyabona khona siyabonga liphephe lani khona lapho lo mhlaba wonke siyabonga ubhanda moyo komnyama gomagwama village ndolwani plan tribe mawesi
yesalibonani salibonani basakazi abahle ukhuluma lo ngwenya la eGoli ngiyaxolisa kakhulu ukuthatha isikhathi ukuthumela ama audio selokho sithunyela ama message kanje kushuthi siyabe sesebhize ncane ngezinye izinto yazi impilo enzima mawuvele ungapha kumele wenze lokho nalokho awubuye emsebenzini mina into engihlupha kakhulu emoyeni wami inye noma nje kukhona okunye kodwa ngiloku uzibuza nje ukuthi kathi abaholi bakithi waye bengayo behlale phansi balungise ilizwe la ngoba phela laba abalibusayo nabo ungathi liyabehlula bebodwa waye bengahlangani labo naba abama opposition but ke kuhlale phansi amazimbabwe nje ke ehlale phansi wodwa babonisane balungise ilizwe leliya ngoba inkani kayisizi abantu bayahlupheka laphana ungabheka manje lezulu futhi ungathi alikho siyayithenga ngenhlanyelo siyayithumela ekhaya kodwa sokuyikwenza nje lokho kwesiko ukuthi vele inhlanyelo sasiyithenga kodwa kabaholi bakithi abake bebelesihawu phela kuye kube khona ukubonakala ukuthi nabo bangabantu basebenzela isizwe sibabone behamba emphakathini njengoba behamba makuukuthi befuna ukuvotelwa ngiyabonga unkulunkulu abe lani lonke amagumbi amanomhlaba abantwana bezimbabwe ngomusa wenkosi
salubonani basakazi be-studio 7 labalaleli linjani sitha mhlophe kuJoe Biden osewinile e-America osengu-president simtshayela ihlombe umbuso omtsha obongayo ungwenya egohole emaphisa
njani basakazi boka-studio 7 labalaleli boka-studio 7 nake fuke ngingitsho umbono omncane lapha mayelana ngomakhuphe la umakhuphe kananzelelanga ukuthi ngokwenza lokho ayekwenza wayezihlaba ngowakho umkhonto ebusweni wazibhoboza amehlo sibili ngoba into le ayenzayo le yokurikhola ama-councillors ama-MPs ama-senators ayekhethwe ngabantu esithi ngabe MDC alliance ingaphansi kwakhe nomakhuphe laphana waziphoxa kakhulu apha ngoba abantu bayachinga abantu bathi yena sizake sibone ukuthi yena uzakwenzani so lokho akwenzayo lokho kubuhlungu kakhulu abantu bebefuna ukuma layo umakhuphe kodwa ngendlela le nto ayenzayo le ayiyenzi ngoba labo bantu abarikholayo ebaxotsha lawo ngabantu ababevotelwe ngabantu sifaka bakhe abangavotelwanga mna ngudewa ngiyabonga
abalaleli we-studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo yezithi 001-202-465-0318. singene kwezivela kwamanye amazwe. Onikise kukhetho lukamongameli emele ibandla eliphikisayo kwele Tanzania uMnumzana Tundu Lissu usebalekile elizweni lakhe waya kwele Belgium ngoba esithi impilo yakhe isengozini enkulu. Umanyano we United Nations uthi umkhuhlane we COVID-19 usubangele indlala emangalisayo emhlabeni jikelele. Sizigqibe ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden babambane lozulu ekunanzeni ilanga lamaqhawe eleVeterans Day izolo. UTrump elokhu esala ukwamukela ukunqotshwa kwakhe nguBiden kukhetho lukamongameli. UTrump uthi kwaba lokuqilibezela kulolu khetho. Kodwa uBiden uyaphambili ngokulungiselela ukungena embusweni mhlaka 21 ngoZibandlela. Okwamanje uqoqa abantu abazasebenza kuhulumende wakhe. Namhlanje khona ubikwa elakho ukukhetha umcebisi wakhe omkhulu uChief of Staff. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Shepherd Mpofu.
UTrump mbona ngumuntu lwana esingathi ule ego, njalo i-ego yakhe iyala ukuthi udliwe. Kodwa okuqakathekileyo yikuthi sibona idemokhrasi ye-America isemsebenzini. UTrump uyala ukuthi udliwe, njalo uya emthethwandabeni ukuze aveze sobala ukuthi uqilwe kanjani. Into eqakathekileyo ukuthi silinde ukuthi inkantolo zizothini ukuze sibone ukuthi sibisibili idemokhrasi ye-America iyasebenza. And wonke umuntu ophatheka kwezokhetho ulelungelo lokuthi aconteste ama-results ekhothi nxa ebona engani uqiliwe. Njalo ukuthi amakhothi azasebenza njani ngibona engani yikho okuzasitshengisa ukuthi i-America yona isebenza njani nxa sikhangelele izinto zedemokhrasi. And singahle sifananise lokwenzakala e-Afrika okuthi umongameli ohleliyo osemandleni ngaleso sikhathi nguye futhi esingathi uzibambile kumaqembu lawa ayenza ezokhetho abalayo arejista abantu landlandlani. Xa ukhangele eZimbabwe siyabona ukuthi iZEC lezanu PF engani into one engani kuyafanana vele. Kodwa ke eAmerica sibona umuntu osemandleni esithi uqilwe yilaba abokhetho ababalayo lamaqembu lawa, okuyinto esingathi eAfrika asiyazi. Sizake siyibone maybe eSouth Africa yikho esingathi ingani ivamile ukuthi i-IEC singathi liqembu eli-independent.
Ulubona luphela njani lolu daba?
Ngokubona kwami uTrump akalethanga i-evidence yokuthi uqiliwe, ngoba kwezinye indawo nxa sikhumbula sedliwe kunkantolo ezimbili lapha ehambise khona isikhalazo sokuthi uqiliwe. Lokhu akulethayo angazi ukuthi kuzasiqinisa ngaphi, but ngokubona kwami uTrump akala ma-complaints aqinileyo. Lapha mekhona hhayi ludaka nje olungaqinanga, ngoba ama-complaints akhe are likely not to yield any victory for him.
UMnumzana Shepherd Mpofu uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abangamajumi phose ayisithupha ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo, iMatabeleland South kuyiyo ehamba phambili. UZulu ukhuza umhlola phezu kwempedu mehlwana yowesifazana obulale abantwabakhe abane ngokubaquma umphimbo ngengqamu wasebatshisela endlini. umthethwandaba uza kwethula isinqumo sawo namuhla phezu kwesicelo sentatheli zindaba uHopewell Chingono esokuthi akhululwe ngebail. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.